zikhathi zonke abazali balendlela abakhangelelwa ukuyilandela ukuya lensane zabo kusukela zizalwa ukuba ziyohlatshwa amajekiseni okuvikela izifo ezitshiyeneyo ezinjengendingindi, ufuba lwe-whooping cough, polio, smallpox lezinye. Ophethe imisebenzi kwinhlanganiso yezakhamizi ye-Combined Rural Residents Association, umnumzana Ruben Akili, uthi baphakathi komkhankaso wokufundisana lozulu ukuthi aqakathekise inhlelo ze-immunization, njalo sebejabula ukubona iqhutshwa ngokusuthisayo kuleli dolobha.
We have seen our local authority engaging in immunizing children through the vitamin A supplement. This program has been running.
Sibona ukhanseli labezempilakahle behamba door to door benikeza imithi kubantwana.
Bakhuthaza abazali bonke ukuba labo bengayekethisi ukuya labantwana ezibhedlela lamakliniki lezinye indawo zomtholampilo ukuyahlabisa abantwana amajekiseni lawa awe immunization.
Also educating people to ensure that they vaccinate their children against these six killer diseases.
Sesifundisana labo lozulu wonke ukuthi bangasaleli bavikele abantwana kuzifo lezi.
Izikhubeko uthi zisuka zibe khona lapha nalaphaya, kodwa abaningi sebekamukela ukuba lo msebenzi uqhakathekile ukugoqela laba amasonto ayengafuni ukuhlabisa abantwana amajekiseni lawa besithi umthetho wenkolo yabo awavumeli ukuhlabisa abantwana. Umnumzana Albert Mazulu omela izakhamuzi yararelayo uthi abanye kababuyi ukuzohlabisa abantwana amajekiseni kungenxa yokuthi kabanalwazi olujulileyo nje kwezempilakahle.
Siyakhuthaza abantu ukuthi kasihlatshweni amajekiseni lawo azasinceda. Kwakuvele kukhona la kudala ngoba abantu babekhuluma inkulumo ezingasizo, abanye bethi ungahlatshwa leyo majekiseni kawuzukuba labantwana, abanye bathi yindlela yamakhiwa eyokuthi benze ukuthi abantu bangandi kakhulu, yikho ke basifuna ukusihlaba amajekiseni ukuze singabi baningi, njalo basihlaba amajekiseni ukuze basibulale. Kwakuvele kukhona lakudala, kodwa iqiniso ukuthi akula into enjalo eyenzakalayo, ngabantu njalo bayefuna ukwethusela.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abalabantwana abakhubazekileyo eye-Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi noma kuya kusuke kusinde abazali abangamalunga abo, ikakhulu abayabe belabantwana abasesimeni esibi, bayaqinisa nasibili ukuthi amalunga asezwisisa ukuqakatheka kwalawa amajekiseni.
Pama-injection immunization mangwe zvawo kuti mwana ana polio nanani zvese zvaiwa.
Sibona sibili abazali belandela abantwana sebehlatshwa.
Ugatsha lwezempilakahle luhlale lukhuthaza abazali ukuba umntwana wonke ahlatshwe amajekiseni okuvikela izifo ezitshiyeneyo. Amajekiseni lawa agoqela ehlatshwa umntwana esanda kuzalwa e-BCG, ehlatshwe e-MMR evikela ondingindi lokunye elenyanga eziyisijagalolunye, evikele njalo kupolio le-hepatitis enikezwe le-booster yakhona. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba uhlangothi lwezempilakahle World Health Organization abemahofisini akhangele izwekazi le-Africa bathi ukuhlaba abantwana amajekiseni awo immunization kuvimba ukulahlekelwa ngemphefumulo kwabantwana abaphose bafike isigidi 800,000 ezwekazi labensundu kuphela ebangelwa ke yizifo ezitshiyeneyo ezifana lalezi. Amanye amazwe awezwekazi le-Afrika alokhu engakafiki kusilinganiso esidingakalayo ukuba abantwana bonke bavikeleke emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa. LeZimbabwe kodwa libikwa lingelinye lamazwe alenhlelo eziphumelelayo kulo msebenzi, laloba nje iyake iqhamuke eminye imikhuhlane lapha lalaphaya, njengalokho okwenzakaleke esigabeni seManicaland kusikhatshana esanda kwedlula okubonakele kuqhamuka ke indingindi ebantwaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.